news ebeziphuma zivele ekhaya bezingatshengisela ukuthi isimo sokhetho lolu kubona singaphi besibona bugcwele vele amasapoti antis bonke sebaqamukelana bayodividana so vele basebentshintshana futhi sobe sesingakwazi ukuthi ukuba yiphi isayide eqinileyo kumbe njalo engani elowubele.
Nxa sikhangela kodwa siyabona ukuthi kathesi emthethwandaba kuludaba lolu oluhanjiswe umnumzana nesenjamisa sithi uqiliwe pho ke le nxa lingapha ediaspora likubona njani khonoko ubonani vele kungaphumayo.
Yazi iqiniso mina ngibele aphathi okuthi angisalandelanga njengenjayelo njengakwezinye insuku. Siyabona sibili ukuthi wawushamisa bathule case sabona amavidiyo besecha bethi 98, 99, 300 okunye ngikhona nje sikubona sekuphuma khathesi kodwa kunzima ukuthi sithi ngokushamisa nti leyo wacula umakhubi uthwangirela wathi ingxabangxoze yaphoyinte odeputy baba ngu-7 so kuphunga ufucelwano umnangagwalayo besanda ukungena abantu labo besathabela ukuthi umdabu usanda ukuphuma lakho ukuthi sibone ukuthi undodelwane bengathathela omunye ahlale i-3-4 months zona ezebe sekuqhubile utshamisa umfana nalo layo vele bekukhanya i-seriousness loba nje ilizwe bese liku-election footing sibuzubona nje mina angizange i-vibe ukuthi ngitshame ngomunye uchamise bengane kakhulu ukhuluma ama-point nje abantu behleka lani umdabudabengwa la emsekela kodwa hhayi ithimu yakhona kayo loba nje siyabe sifuna ukuthi sikhululeke out of izano uchamise la esimkhangele ukuthi hamba ndingifana lawe anti lawe uthathele umakhubi so hayi akuzange kube siyimelele nje ikhesi yakhona ukuthi sibone sizwe kodwa mina sibili kunzima ukuthi ngisapote isayidi ngoba izimbabwe sibili esiyifisayo ayikavuyi
singathi babantu abambi izimbabwe oyifisayo wena ibuya nini
ibuya nini hayi ngabe la mathambo akhona ngabe ngiyawachaya sibili dube lami ngiye ngutshela i-good news sibili ngikutshela ukuthi simelele ngale i-date kodwa ngendlela insoro yakhona edlalwayo uyabona umgabe wathiya enze ezinye izinto kwathiwa ama-british khathesi ngikhona sesibona nje sesibona ukubana babesidlala njani loko umgabe sesitshela ukuthi ama-british abenzayo thina sesibona yena yena labo mnangagwa labo siri bona labo labo siwenga abayibo ababesihlukumeza kodwa yibo namhla sebesibuza sebesithi lwanga nguye wayengayisuye ivele kule psychological DC lokuzeni khonapho ukuthi kunzima ukuthi udumele and hug your former oppressor ngoba ukhuphelwa nomunye oppressor hhayi izimbabwe ingxenye umlimo ngelinye ilanga uzaphunguke ukwengula nje iyezi leli eliphungukusihlalela ngoba ikakhulu thina besindebeleni hhayi kungangcono sicabanga ukuthi nje sibambane ngcono ngoba siphunguka ndawo zonke futhi
ye nxa sikhuluma ngikhonoko usibile kwabantu besindebeleni siyabona ukuthi imthokazi kuyezamazama lapha lalapha betshaya umkhankaso othize kodwa ke khwenyazana abantu abazange bebavotele kwini ungabe kwenze ukuthi bengavoteli
antibona uma usithi abantu kabavotelanga you are assuming kubana ivoti yakhona iyo sibili eyiyo
ye
ye so uma bekubalwa angeke sazi ukuba obebala obebala okuyikho njengoba besithi bona kade bebala besithi 99, 300 so uzathi wena umthokazi uyavotanga thina vele sake sabona ngaphi umbani wakithi obekhona okwaziwa ukuthi abantu bakithi kabavotanga weni umbuzo wakho assumes ukuba bonke bekulevel of which asingakubona ezimbabwe njona ukusisho ukuthi izimbabwe intsha iyabuyani
singathi bachaye ufejafeja wabo phezu komthokazi
hayi dibe yena lawe njenge-journalist ngiyabona angeke ngakufaka ngoku-position ukuthi ngithi lawe uyabona ukuthi ngivumise kodwa sivela kwelakithi lapho abantu bakithi umbono ngoba uma ubala usizwa i-history ebafane nabancane abangemva kwethu ngoba kule 37 years that's 2 generations plus kulinye ngale leyinye ngapha of abafundiswayo nxa so usizwa i-history from abafana abancane lava bayivala ku ma isibhuku la matsha uthi ubone exactly what has been done to that country and the abantu bakithi lapha kaba besijiniswa abanye bethengisana khathesi sebefucelane ngane badabukana ngapha omduru seselamkakhe amazipha kuthiwa yiunity but badubeka kabala ama-property imali abayifakayo ngaba bazwele phela ka I mean asiboneni into eziyengqondo ezasikhulula umngqondo things that will heal us psychologically lathi see njengesizwe njengelizwe ukuthi amandebele hhayi ukuthi aqikiwe yabantu bakithi kade asikabi where we can say ukuthi i-politics yakithi is mature abantu bakithi they are probably smart enough to ukuthi bebona ukuthi lapha i-politics ngcono ngile phela mfitini buliyam you know abhadale imali ya-campaign ami abhadale but ukuthi singathi kulo muntu who's really convinced with what they espouse ukuthi bethi i-party yabo really is on a clean platform mina ngakubona it